Amalunga amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe tools achengizele Harare namhlanje ekhonona ngeholo labo eselinhlekisa ngenxa yokugonga kwentengo yempahla lokudla. Abe athuz bebesungula uhlelo lwabo lokutshengisela phambi kwehofisi yomphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lapho abahle bahlasela ngamapholisa ebabopha. Intatha lezindaba yenewzimbabwe.com uLeopold Munende okade ethatha imifanekiso yalesi sehlakalo laye uhle wabotshwa. Umhleli wakhe uNkosana Dlamini ugcizelele ngokubotshwa kukaMunende.
Aliqinisi ukuthi intatheli yethu Leo Munende ubanjiwe ngamapholisa namuhla ethatha imifanekiso yokutshengisela kade kusenzakala phakathi kwababalisi abenhlanganiso ye-ATUS. Ngokukhuluma lani kwamanje bengatholi izizathu ezigcweleyo ukuthi ubotshelweni, kodwa ngileqiniso lokuthi ubotshelwe ukuthi bethatha leyo mifanekiso.
Lesi yisehlakalo sesibili sokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba ngamapholisa phakathi kweviki, ngoba ngolwesihlanu edlulileyo enye njalo intatheli izindaba uFani Mafumo weZimorning Post uhlaselwe ngamapholisa amhleli mele kakubi ethapha izindaba abantu bezama ukutshengisela eHarare. Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo yabethula izindaba ngokukhulekileyo eMedia Institute of Southern Africa MISA umnumzana Thabani Moyo uthole uhulumende ngokwehluleka ukuvikela intatheli izindaba esithi kulilungelo lazo ukuthi zithaphe indaba.
We are witnessing a very worrying trend that the government approaching the media with a heavy hand.
Sinanzelela umkhuba omubi okahulumende okhanya ezinikele ukuvimba ukuhanjiswa kwembiko kakuhle esebenzisa amandla amapholisa. Kuviki edluleyo sibone enye intatheli yezindaba eye-Morning Post layo ihlukunyezwa ngesikhathi iqhuba umsebenzi wayo.
There must be a strong message that must come out of the government.
Igqwetha likaMnende uChris Mike uthi basamele ukuzwa ukuthi amapholisa amethesa icala bani.
We are still at Central Police Station.
Silokhu sisenkambeni yeHarare Central Police Station, njalo amapholisa alokhu engakasazisi ukuthi kumele sithathe nyathela bani. Abakamethesi icala.
Aware of this status, but they haven't decided yet.
Abanye ababotshelwe uMnende ngamalunga e-ATUS agoqela umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure, uNation Mudzitirwa, Andrew Munguri, Gerald Tavengwa kanye legqwetha labo uDouglas Kotati. Imizamo yokukhulumisana legqwetha le-ATUS yehlule. Lesi sehlakalo sishiye intatheli izindaba zithukuthele ngokuhlukunyezwa ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. UNkosikazi Faith Lunga oyintatheli izindaba uthe usesebenza esevalweni.
Njengomthetho lezindaba sesesaba ukuthi siqhubeke ngomsebenzi wethu, ngoba last week omunye wethu wachawa ngamapholisa esenza umsebenzi wakhe, namhla omunye nangu sebotshiwe.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi udubo lokuhlukunyezwa kwabalele amalungelo oluntu, abanye bethunjwa ezindlini zabo ebusuku lokutshaywa luqonga elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.